Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo we ZBC lengatsha zikahulumende emthethwandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cacwe ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona ebe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi Ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Bulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe. Okutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini, kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempila kahle lwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leye Zimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi, lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-ZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19 usithu ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele undaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ngani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lo dubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esifake emaphepheni ethu. So asikabikwazi ukuthi kuza thethwa nini, kodwa silethemba lokuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele undaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma-statistics abasinika wona mihla ngemihla abaka cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasitshela okuningi ngalo?
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano weWorld Health Organization wapha ilizwe imali eyi-$5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoyo sixoxele esikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi, nguJulai Moyo okhulumela amazwi ajunula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona. Abantu bakoBulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sithi bani ukuthi uhulumende vele kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakoBulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kusho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi useteste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakoBulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde. Imali leyo vele ivele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ibiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzelela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi yakhele abantu izibhedlela. Njengoba phela nanku ulokhu zeni uJulai Moyo uyakhuluma ukuthi hayi nxa kuselakala ulokhu zeni equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho bayabeza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele. Khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona uyabuzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanyamazwe into lezi zonke lezenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba, otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazwe lelo. Yinhlamba vele enkulu naleyo. Wakhayena lapho emathebeleni la kulamalahle. Kule golide, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha. Abantu abayi-10, kuphela just 10. Kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi, vele sikhokhelwa izigila mkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ulegcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele kuba ngodunderhead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe ngoba imali engena kuhulumende iningi kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Hey, ayakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo kasisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osofuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ichukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Sibe sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlala, sisibulala into okuthiwa yikudla. Sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoku sibe sicela kubana alibana bayasivumela ukubana siyefika ezitolo. Ye sihamba singa-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobho ngathi siyalesaba leligcikwane kodwa ha sibe sithwa senzima sibili. Kangazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ubana kwehla basehlisele kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi kuyenza kodwa sokunzima kithi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli abahle bakastudio 7. Ngiyalibingelela gama lami ngonkosi Konakhupha emvela ekheze homestead. Hayi, siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu. Hayi, sesizafelwa ngabantwana, abantwana bakufa thina njengoba semazweni akachana khonapho eBotswana. Uthi amabhota azavulwa mhla kunini asikwazi. Sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi. Hayi, hayi, asesithwele nzima bakithi. Nga uNkulunkulu uyangenela lokhu kuphele. Shiwa siyacela uNkulunkulu asingenele. Siyathandaza imithandazo nsuku zonke. Sithi uNkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule. Siyacela sibili balandeli bonke. Cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinhliziyweni zabo. Banike izinambu ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinhliziyweni zabo.
Ufortune yona wanje. Iqiniso elihle ngalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela because asikabile qinisa ukuthi khona sokuphelile sokusesingapi asikabile direction so andivana kuyayenza andivana kuyayenza kusiya ngami andivana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngapi njalo siya ngapi.
Hayi, kubuhlungu lokhu Morris okwenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi ebala amakhoro yori ikhorona iqale kubo. Ama-governments abo angenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya. Ma befika lati kubo China City la sibadudule. Ya, lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokuzenini laphana ekhaya lapha sibekududule. Ayikho enye indlela phela, ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela.
Ngivuka njani bahlaziyi? Alali siyavuka ngapha lokho asibona indaba lokho liziphosela. Kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le. Ngazise lonxolo lami kuyazama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubrura mose China khona ngale ngizukuthi uhamba njani. Sibona ama-Nigeria engani engani bayahlupha kodwa uthi hayi khona indaba ayikho njalo labana abantu bafuna wonke ama-African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endla ahlala khona wagcina ecatshile wakhipha bedroom kodwa abantu bayaphenduka. Ngase ngibuza ukuthi why sibona ama-Nigeria kuyiwama phambili wathi ayikhona ukuthi ama-Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana beyigroupu njengoba edla ukubona khona phana egoli kobo yibhomba ma ungayi-China Nigeria li-one twase begcwele bonke sebemdefenda lakho kunjalo.
Banomomobi lawa abantu yazi abanandaba kayazi kunabantu aba-pregnant two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungelamali yelozen yehotel yabo balibuthanza onda imvula iyanetha abantu bagula already sebebula yi-flow iunderstand abantu bagodola ngoba baphonga abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebabanikeza at least ama-one hour abanye ama-30 minutes yabo but uma uconfuse ungakwazi lokuthi umempe uyajika umbe kanjani uyabo ungakwazi bese laba abamithiwe bagula right now because bale about 4 days bephandle lokhu bebahanqa nto lokhu behanqa abantu bebahanqakani zinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bami ngamalingama for 2 minutes babelokhu belehanqa behambele bebhodelandi behambe lejika le bebuye futhi belehanqe libuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalela ukuthi bebelaphi abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi ngikutshele Morris yazi ngikutshele angaze ngibona into enje so yazi lokhu kobuhlungu kwabe imali mina ama-WeChat suspend kulabo 2 months ama WeChat esuspendiwe awukwanisa ukutransfer imali awukwanisa ukwenza I understand ama WeChat asebenza ngawo ama students abantu uma bekwafuna ukusisiza bathumela kwa ama students yabasisizayo ukuthi selokho si maybe ukuthi udle yabo especially thina esingapha kule province I understand ngoba abanye kumanye ama province siba kufisa kodwa akukho tense like ngapha I understand so kunzima vele kakhulu ngithi mina vele angazi ukuthi senze njani I don't know kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhengisa ivalo barasa abantu amadoda they wababamba ngakhona kubuhlungu vele mina yazi mina angaze ngibone into enje yazi nokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu bephatha kabi abantu abamnyama ngale ndlela akunjena uma uzothi uhlele nomChinese befike bethathe wena umuntu omnyama bethu ba-protect i-corona lile wena le-corona kodwa umkhuhlane waqala napho ingqondo bana nale be teste wena bekuhlungumeze uhlungumeze kodwa ulala lomfazi every day oyili time why kuyikuthi futhi corona yaqala ngawo benga testi lo mfazi be teste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho aso so ungabona mina njani vele the worst engicake ngakhona so kule about 3 weeks into le iqalile vela kulaleke kunzima kakhulu even ukudla kungikeni ngoba amashopu bayala uthanda bengene amabhasi bayala isitimela unkadi uma kuthi umuntu omnyawo uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-racism yakhona ibuhlungu if ngithiwa belungu bebesizonda bele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba through pain this is painful unfortunately mama ayi no
hayi indaba yekorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima azazi kuyophelelapha sesipho kuhlala emathembeni pho kuhlala emathembeni ubona sukuphazamisele emcimbi emkhulu yamaphasika hhayi lapha kunzima
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 2024650318 Kesikhangele ezivela kwelemelika kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe lemelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane lecoronavirus uMongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha hayi kuthule sibili kuthule kakhulu ya abantu vele ubona gqoqo esitolo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they are trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenza alive bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha so abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho you know ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngapha njengoba kulokhu kuqansa kusiyalo so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ubhuka waphuma busemsebenzini obuye uhlukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho ya xa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask ube la ma-sanitizer ukline lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela nanxa ungaye esitolo uhambe ufake ama-glove usanitize amakhathi lawana olawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela
izinto eziselelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela za ama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona gqo lapho kukhona kuya rashini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusessential akusavunyelwa ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili akusakuya konke lamanzi akuvunyelwa ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhaliwe ukuthi ungazowathatha kube kunenge chiyela abanye lawo so abantu vele sokujayele khonokho
umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempila kahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngokhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala yini lokho
okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umomo on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempila kahle akade lokho besithi hhayi into leyo izathatha isikhatshanyana njani. Kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba. Kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we reaching sesize sedlule Italy yona ngokwayo. Sesiyaphosa sedlule amazwe onke amawe Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi ukungcwana landela abezempila kahle.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Besilivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege. Liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula. Leyo ke bekuyingoma ka Socks lejabere. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abengenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.